khona ukuphaneliwe emthethweni ndaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethweni ndaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana bezimbabwe belobi isisekelo babuye baphinda kwisisekelo bayazosigcizelela kureferendum ukuthi izizinto abazifunayo zona lezi esezirivesa sezibuyele emuva so okutho ukuthi umthetho wezimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye la uzabuye etshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yenale yama-interview yama-judges umgaba wayengayifoli current president uMnangagwa wayefuna usengenile labantu afuna abangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika ke ama-rulings angamelanga awathole yikho sifisa ukuthi hhayi kube yinto ezabisela umuva itshintshwe irivesi engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uzulu wezimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho
babugawule akuyiphethe
Yebo bankomunya kumuzi babazala uNdlovu babazala uyabona Ndlovu ilizwe leli ngelethi sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi mina indaba yakamalaba abayikhala ngayo yindaba bayakwazi umalaba umsebenzi uyawazi bakhalayo ukuthi laphana wathi warula in favor of president Mnangagwa but well alokhona ngeyinye into angazi ukuthi kimi kubanjani but thina sina kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibekho engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi waphasa i-interview yakhe kuhle kuhle ngakathi sesimekisele i-contract la ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu nxa esebenze kuhle bakithi kasimvumeleni ukuthi laye akadonse efike laphana nxa esenelisa laye sithi uyayenelisa kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu so njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu umalaba umuntu owasini apha kithi lokho uyakugcizelela kufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi njani yayihlali inikwa abanye abantu bangali ngizengakhuluma ngabo umathonzi yabona ojaji umathonzi ukuthi bawutshaya njani umsebenzi izinyithile zaneziyaziphakamisa kakhulu and ungakhangela umathonzi ukayele ngasikhathi esiyasingena ukuthi umathonzi wayetshengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi madoda asivumeni madoda abantu bakithi labo asambeni lawo asambeni lawo asambeni lawo abanikwa amanye eminye imilo ababambi lathi asibambeni bakithi ama-institutions la siyasiqenya kho lokho